Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Kati ndaba uhulumende ethanda ukugamba amanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $80, indaba sokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama shutdowns esesike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye yeholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwelemelika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50, ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisithiyagalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hathi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October. Sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS siyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS, imali yethu bayibisela khatshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo, akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungaze uyikhwezi ibe yimalini, ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo, yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kati ndaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende nikeza ababalisi $80 indaba zokukhulunywa nge-RTGS. Njalo $80 iyini ekusebenzeni kukambalisi nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance, i-teaching idinga isalari i-1260 not a hatshi okuyi-allowance kokusilulaza, okuyi-allowance zasebenzi ibalela nzima, okuyi-allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenza bekufundisa, yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekutshilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana, iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama-$500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona umavima beyithatha beze bethathele lamapentsheniya abantu abaholi imali yomhlala phansi, bahamba umavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Yikho sisithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Uhulumende uthi ikhansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo seSalimugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lo muntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela eKwekwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibile ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephwa amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundwe sesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyanqomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela wezemvelo.
Ye kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo ende sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe saka sabona ngomunye umnyaka kuthiwa bagebhe ngaphansi kwenjanje uhamba khona injanje yesitimela singatholi ukuthi langaphansi komgwaqo nje sebagebha phela bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona kuthiwa kule golide la uyangena langaphansi kwendlu yakho nje asangangena abalandaba as long kuyibona bezathola imali yingozi eyenziwa ngabantu ogweja okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho kuyaqiniswa i-law enforcement ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni soke kufukule yikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu ngoba ukuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho kodwa-ke ngenxa yokuthi kwesesikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe asesibona sekuvela ingozi nanku futhi ugcine ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uzosokudilikela la udilikele ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho amagorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni yikho esingenqabela khona then lakhona okho abakufakileyo kube lama-surveillance kubonakale lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo into ezinjengazana lezo so kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube lenye indlu etholakala isidilikela ama-okorogweja begebhe ngaphansi kwayo.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na.
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama-businesses they listened to what uJulius Malema le-EFF advised them to do ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe and kwenzakele sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo and as thina esikutshoyo ukuthi EFF ayisiyo nto yeSouth Africa kuphela yinto yeAfrika jikelele kule EFF eZimbabwe kule EFF eMalawi le EFF eLesotho kule EFF eSwaziland le EFF eNamibia kule EFF eLiberia le EFF eMalawi kule EFF indawo yonke nje so hayi silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzen eSouth Africa si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe ukusilela kwamandla kagetsi lokunyokunjalo. Ubona ungani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo?
Ye, isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kuborderless Africa. Thina ama-problems awe-Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele e-Africa. Utshengisela lokho okwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe ngoba yebo ye igeti alikho imsebenzi ayikho and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esisike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ama imperialist forces, ama parties angasebenzeli Zimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele, ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So sokungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi sizameke ngashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice ahead ukuthi i-conversation le government izwakale.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alichumi 10,000 tons. Lokhu kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula amankulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMahachula koBulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade echitheka emoteni enkulu i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya koBulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lijani kwasakazi bethu. Yona indaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna lethwa ngufortune Charumbira sikuyaphumi sithi mnangako luchamisa ngabantu banye ngamazezuru bonke kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sakuhloko sitshayana amakhanda sithi yesifuna ukukhipha izanu, kathi mnangako luchamisa balala bonke emahoteleni ngale ngapha nabelishe lokho elitshayana amakhanda sithi izanu sayikhipha zanu sayikhipha awula sazane ephumayo la abantu wani okungabantu lapha kuzoropa thina ukuthi kuzogqwayisa abantu bakibo ngapha emathebulelendi ukuthatha umhlaba ukuquluza yonke inoto engaphakithi emathebulelendi. Hhayi, laba bantu asabathembi nobabili mnangakhorochamisa, abathembakalanga laba abantu impela. Hhayi, ngibonani bazodlala ngabantu bakithi emandebeleni labo, ngoba vele imsebenzi into yonke eseZimbabwe iphethe yibabantu bempumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hhayi vele bazaphila mnandi. So mna mbonani iplani i-MRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, sishiyela umhlobo lo wodwa lo, ngoba vele sithule nzima umhlobo lo. Hhayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP, phambili MRP 2023 sivoteni MRP councillors ama MP lama mayor konke kube ekomthwakazi. Izaphu hayi, izaphu yafa kudala sayibona ukuthi yenzani.
Studio 7 vuka njani, injani mthwakazi omuhle. Hayi, mna kagwale zami yakhe le labangani bakhe iziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ngokuthi izami yabe ikhululekise, abavotelani bona bodwa. Thina manje sesisi njengabantu abatsha sesifuna ukutsha manje sizovotela i-TPC khathele ngamachegu lezalukazi lezi esezifuna ukuzeziluphele umgaba azofele embusweni wakufulana impilo zabantu abatshayo eziningi kakhulu kusem la enalo khona manje. Ngiyabonga okhuluma ngoDawu 263 uMasenga.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 okhuluma uJay Moyo. Ngibulisa abasakazi bonke abasilethela indaba ezinhle, indaba zeqiniso. Mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ezMPF ukuthi ayazi na imali yaseZimbabwe, imali yayile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe linjani ngesikhathi leso. Ngoba manje basikhiphela amabhiliyoni lama trillioni ukwehluleka kweZimbabwe. Hayi, siyacela ukuthi beke benze okungcono.
Studio 7, Studio 7, siyabonga bantu, siyabonga indaba esikhuphela zona ezifihlakeleyo. Akula msakazo ozikhuphayo khona lapha e-Africa ezinjengalezi ezikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela leli bandla lezana uyaba nenhloni ngoba uma bezakwaveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo, ubusela ababenzayo, singabaya ngakunje imigwaqo ibolile, akula manzi, akula gesi, bazidlela bodwa imali, banenkalakatha zamasolo ezindlini zabo, bale mgodi bagejelwa amafoni. Likuveze, ayikuveze Al Jazeera. Lani liphinde libaveze bekhuluma ba. Siyabonga kakhulu, siyazi ukuthi lizosenzeka.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina nginesimanga esikhulu kakhulu. Kanti abantu bakhethi esiNdebeleni abakhampeni yini emashonalini? Abantu bakhethi esiNdebeleni abafiki yini emashonalini? Ngoba umuntu uyabheka sibona the most usenda isithombe amashonali ekuthanelwe emathebeleleni. Isithombe sisendwa njalo amashonali ekuthanelwe emathebeleleni. Asikaze sibone izithombe zabantu besiNdebeleni ziphostwa amashona ekuthanelwe iNdebele. First and least, asikaze sikubone. Angazi kumbe ngiyalahleka kumbe yimi engaziboniyo. Kodwa kushile kukhona okurongo phela. Uma zingakaze zibone izithombe zomuntu esiNdebeleni eseharali khona likhambena kumbe kabafiki kumbe kabavumela ukufika. Kodwa emathebeleni bayafika, bafika njani emathebeleni? Nasemsebenzini lapha ubona umsebenzi shona kuphela. Ebholeni kudlala amashona kuphela. Ayinto yomuntu thina amaNdebele yithi siwancengayo. Ugawulela ugawula sikazi sithoni ngisizwe kubona izithombe zabo bebuthanele kona le harali ekuthi kule nto iRoma emsebenzini lapha ezikolo kuthathwa bona kuphela indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela wazi ngakaze sibona izithombe zabo zikuya from harali zibuthanele bebuthanele umuntu wesiNdebele.
Ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwesilwandle? Ye hayi, philani ngenkosi yethu eligcine njalo uJesu. Ngiyalincengela kuKristu osezulwini madoda. Hayi, thina sikhona apha eZimbabwe yena hamba lohlupho ngize ngabamba umlomo ngaphiya ongaphansi. Hayi, izolo ngihle lokunye iphutha nje ukuthi bengishiyifoni yami ngani bengile foni yami ngani ngiphethe ama-pictures amanesi centa utshani lebelizahleka ngize ngizibuze khona kambe kombeni lakhona ngapha likhona phisa kwezilwandle lawo amanesi akhona ayacenta utshani yini lalapha eZimbabwe lawo amanesi izimali zethu esasiz kusithi sifuna abantu abethu bekhalwe ngamanensi akusahlukananga lapho sezimayadinde la angibe losibe losizi ngathi kambe shiwa haya kunzima madoda, kunzima. Ngizwela laba abase South Africa ncadi bekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye labo zabe ngabenza centa utshani emaklinika khonapo shiwo sibili kanti bazayenzani ngokuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye okunye ngibe lovalo ngicimezile ngathi ngekamboni kuhle ngavula amehlo ngabakhangela ngathi ukuthi ngamanensi lashaya utshani madoda asazi asazi ngikhayela abatsha abatsha lokhu ezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlangana lohlupho njalo lwendlukonileyo izolo eklinika ekuyele khona phekezi. Ngiyabonga ngokuthi hayi kamela mina ngimusahla isongo ngohluphekile.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7, sanibonana hayi into le child abuse le hayi Zimbabwe leyo bethule ngayo. Especially kakhulu i-government, i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana obuningi babo khonapho, abantwana obuningi babo sibili babexotshiwe ezikolo, bayaxotshwa ezikolo abadala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali okubabhatalela ezikolweni. Uma sebesihamba lapha emgwaqweni besiyathengisa kuzindlu ukuthi utaka lezimali zihambiswe esikolweni. Nanje eZimbabwe kunzima, abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevukel lidlo zamaid masisa khulu kakhulu kakhulu ikhandi Fatima lipanando Fatima ukona kubakho so daily daily abantwana abadala sezibeyeke intwana bahambe esikolo ngoba headmaster angkhona lotho ngoni lawo engathi sevuyelwa amadlozi ngokuphosa abantwana isuku zonke igovernment ayizama ukukhangela khona apho ikhangela ngoba abantwana bagcina sebethuna emgwaqweni ngabona lo abantu ababedinga isizinzo yase sebeyekele siyabantwana beFatima popa ngoba headmaster angkhona kumbe ngxenye bambise Fatima khona phana ngxenye kulishona wafisa ukuthi abantwana besindebelele lapho ukhangelisise kakhulu babalwana othiwa ngugondwana Fatima lapho bemkhangelisise kakhulu ngiyabonga ngkayivula incwadi yami le xa ivule ngiyabonga sibiliwazi ngiyabonga sibestudio 7 ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe leUkraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kweleUkraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi yehle eChina kanye amaChina abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala ibasala nethemba beyikopla kanye lapho khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ama-tactics. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bheki ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence iRussia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze kodwa is clear uba into eyenzakale ku-international waters and bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakala.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ekhona pha kwele Melika singakagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande.